yebo 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 mthwala komuhle yikuthi bona kuhlelo labasakhulayo ngumike hobe namhla kuhlelo sixoxa lo blessing theory okuhlelo lwe global ugrad kulumnyaka Piri ngiyakwamukela kuhlelo lethu labasakhulayo njani bothi
angikhona sithini
mina ngishapu awutshela uzulu abalali bethu ukuthi kahle kahle kuyini okulethayo lapha e-Washington DC
ngabuya ne-program le kuthiwa i-global ugrad uhlelo eluletha abasakhulayo ukuthi bekuye ngapha kwele melika bezobona ukuthi vele bakwenza njani lokuthi singenzani elizweni lethu ukuthi sifanani
blessing ngiyazi ukuthi wena awukaqedi izifundo zakho
yep.
Angithi uhlelo lolu lujonge ukuthuthukisa abantu abasakhulayo abangathi ngesingizi ama-undergrad
yep.
Usule sikhashana 3 months ulapha kwele melika ubona ngani usufunde izinto ezinjani
indlela esikhangela izinto kuthiyena ngendlela eziningi into esifuna ukuziyenza nxa singaqeda isifundo lezi nto abazibona beziyenza nxa beqeda isifundo zabo vele kuthiyena sijayele ukuthi singaqeda funke edinga imisebenzi sisebenzele usibani ayisikho abakubonayo bafuna usiqalisele into zabo wonke umuntu kaziboni esebenzela omunye umuntu
njengoba ushilo wathi lapha kwele melika abantu bathi hayi cha ngeke ngiyosebenzela omunye umuntu ngimenzele imali ngcono ngiyithathe leyo mali ngiyifake epokethi ukhangela ukuthi ungaqeda imfundo la uzaqhubekela phambili usebenza
lokhu mbonazi athi kunginika amandla kuyangitshengisa ukuthi ngisendleleni eyiyo kodwa kumele ngiqhubekele phambili ngisebenze ngamandla ukuze ngibone ukuthi isifiso sami
ziyafezeka
yeah.
Right, asixoxe kancane ngeprogram le ukushilo wathi ngempela ijonge ukuthuthukisa abantu abasakhulayo abangakaqedi imfundo zabo ama-undergraduate phandle kwalokho ijonge ukwenza izinto ezinjani
ifuna ukuthi abontanga bebone ukuthi kuyini ose-America okungekuyo emazweni abo ijonge ukuthi sibe lama-relationships asustainable between i-America lamazweni abo
ukhangela ukuthi uzathatha izinto ezinjani ezile njongo yokuthuthukisa abontanga
into enkulu engiyifundile ngapha i-inclusion umuntu ujajwa ngokuthi uyenisa ukwenzani not ukuthi you are a woman or a man ngibona zathi this is something that we really need in our country ukuthi sibele inclusion and tolerance
Blessing sigcike uhlelo ngicela ukuthi utshele uZulu ukuthi abafisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana nalolu hlelo kumele baye phi
information ngohlelo leli is there on the internet the name is Global Ugrad ungakhanyela kuFacebook kuTwitter on Google Global Ugrad kathe some applications are already open from November 12 up to the end of the year
abafisa ukuxoxa nawe kumele bakuthintene
okay so ku Facebook or Twitter kamela ngu Blessing Piri WhatsApp 0775256880 nxa usase school this is a chance for you to come and learn uzofunda ebukweni
kwelemelika izani nontanga lemzwile uBlessing uthi nxa ukakagqiba imfundo zabo ama-undergrad ngenani kuhlelo liwuyelani kwelemelika Blessing ngiyabonga kakhulu
ngiyabonga
kwanelo kwalamhla mthwaka komuhle silugciba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa nami khona kutwitter njalo ku-instagram at bigmyk3 bigmyke3 yoni username yami lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo T-Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni uhlelo lokuqala ngo-8 PM bese lugciba ngo-9 kwanelo kwalamhla olevalulisayo ngenjabulo igama lami ngumike hobe Mtshala komuhle, zimpopo muhle, bye bye!